ngibona mina lolu daba lutshengisa ukuthi ukhetho luka-2018 lokulwisana kuphakathi kwamaqembu e-ZANU-PF kuza kuba nzima eminyakeni ezayo, ngoba ngingasebenzisana phezulu kangaka ukuze ngithathe ukufakelwa u-vice president. Kutshengisa ukuthi abantu bazana nje ngibona ngani bazathola kanzima kakhulu kulolu khetho esikhangelane nalo, njalo kukhonokho kokuthi ozathatha isikhundla ngemva kokuba upresident uMgabe echile isikhundla kumbe cabanga ukuthi engaselele sikwenza umsebenzi angaba ngubani. Ngicala ukuthi ngangifakelwe u-vice president kutshengisa phela abasebenzi bakahulumende abaningi kusho ukuthi kabamthandi, ngoba kukhangele ukuthi uMnangagwa nguyo oziphetheyo abafana nama-CIO namapholisa bento ezinjalo, ukuthi bekungeke kube lula kangako ukuthi kuze kufike esibangeni sokuthi ukudla kwakhe kukhanye kufakwe iphoyizeni.
Yebo, bakhona abathi ufakelwe, kanti abanye bathi hayi uzigulele nje. Iqiniso kasikabi lazi, kodwa nxa kuyikuthi yebo bamfakele bebemzama bebembangisana.
Ngibona ngikho khona ukuthi abantu abaningi bayesaba ukuthi lize lingabuswa ngu-vice president uMnangagwa, kuzakuba lokulwa okukhulu njalo abantu abaningi bayesaba ukuthi ukhanya umuntu olenhliziyo eyomileyo kakhulu ongathwalisa nzima abantu abaningi. Khonokho bonani kungakhuthaza abanye abantu ukuthi bathi hayi kutho ukuthi kufanele sizame ngamandla wonke ukuthi angatholi umbuso welizwe, njengoba sekuthiwa sekukhanya ngani iqembu lakhe leli ngani lihleliza aphumelela ekuthini limfuqele phambili athathe ubukhosi kuphela ngomgama. Kodwa kungabe kuliqiniso njalo ukuthi akabe umuntu ophonga ugula nje phela nxa usemthimbeno njengalo akade bekuwo ukudla bekuhamba ezindaweni eziningi njalo njalo, kungabe kuyukuthi nje isisu sakhe sisuke sangathandi ukudla kade lakho, bese kuba yikuthi yena u-vice president nabanye bakhe abasebenza laye baphange baqale ngokuthi no ufakelwe u-chief, besenzela ukuthi abantu babaningani uqakatheke kakhulu. So asingabe kwazi impumela yalokho kwenzakala njalo ukuthi uhambe esibhedlele ngabe echo wabuya wakhitshwa laphana, kodwa wabuya waqhubeka waya kwele South Africa. Angabe ukuthi wethukile ngoba ecabanga ukuthi lezinto eziningi kumbuzama ukuthi akhe indaba leyo ibe nkulu, phela nxa umuntu ekhanye ngani yena uyobulawayo esikhathini esiningi abantu bagcina bemzela usizi. Ngakho kasazi mhlawumbe ukasiqeda kuzama ukudinga ukuthi abantu bamzela usizi bagcine bemnike umbuso wokwelizwe.